Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 7 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulungiselelwa umhlangano we-National Conference owebandla le-ZANU-PF eGwanda. Khona kusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla le-ZANU-PF?
Kuyasimangaza lathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi nge-conference leyi sebesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezindathu kumbe ezine.
Bazabhalisa ngobuningi na abantu kuluhlu lwabavoti kulandela ukuza kwemitshina ye-BVR. Namhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngokubunjwa kwamakomidi awumanyano we-MDC Alliance akobulawayo.
Amakomiti kuyazagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity. Lawo makomiti ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulungiselelwa umhlangano we-National Conference owebandla le-ZANU-PF eGwanda. Khona okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho ekuqaleni komnyaka. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla le-ZANU-PF? Sixoxe lelunga lenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho eGwanda Residents Association, uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isiphithiphithi kunzima eGwanda sebeqalisile ukulungiselela. Siyabona sokuqasa ukwakhwa amalodji amatsha, kanti engimbonza kule ndawo ezingu-3 ngu-4 okwakhiwa amalodji. Lokunye okungani kuthiwa kuzaba yihotela enkudlanyana kule lodji. Kule ndawo entsha okuthiwa kuyakhiwa ama-flat. Aseqalisile ukwakhiwa ama-flat wona lawo. Kuthiwa ama-flat lawo bekumele abe ngawe-Gwanda State University. Kwakungantiphaza kwakhiwa nxa i-State University sisakhiwa. So uhle kwaqalwa ngawo ukuthi kumele akhiwe masinya kuthi kusiyafika lelo langa sephelile. Inhlabathi yethara sichithwa endaweni eziningi. So kugrediwa imigwaqo yonke silungiswa. Ngathi sizadobhanyana njengeGwanda in terms of we developing the infrastructure. Ne-conference le ebuyayo ukuthi nje singasoze sizithole. Ifungala ibuya nge-conference.
IGwanda ikhanya isikhethwa kakhulu i-ZANU-PF ukuthi ibe yindawo eyenza imicimbicimbi etshiyeneyo. Siyabona yikho kathesi nje bekule birthday kamongameli Mugabe khona ngapho. Kungakubangelwa kwini lo?
Kuyasimangaza lathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi nge-conference leyi sebesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine. Phezu kokuthi bake baba lesiphithiphithi besiye ematopo ku-day-to-day begcwele khonapha eGwanda. Le mihlangano miningi eyenziwayo sibabona ziki zonke. Sikhuluma ngizolo sesathi chazo obaba u-SK Moyo nabanye sabhodabhoda sazi ukuthi iGwanda ibayizweni ukuthi ibe yifocus yabo kangaka lo nyaka. Kumbe bakhangelela ukuthi belwise iMath South besuka eGwanda njengoba iMath South beke bayibutha yonke kulast election. Ingxenye yindlela yokuzama ukuthi bebuyelele ukuyaqalisa ikhampeni ka-2018 ukuzama ukuthatha eMathebeleni South, ngoba hayi ifocus iningi kakhulu eMathebeleni South esiyibonayo esuke ebandleni elibusayo le.
Lo-ke uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda eGwanda Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eGwanda. Ngolwesibili kukhangelelwe ukuqala uhlelo lokubhalisa amagama abavoti ngobuningi kulandela ukuza elizweni kwemitshina ye-BVR. Selokhu lwaqala lolu hlelo bekubhalisa abantu abalutshwana ngelanga ngoba imitshina ibingamakhulu amane kuphela kodwa sekuze eminye njalo efika phose inkulungwane ezintathu. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi kambe bazaya ngobunengi yini abantu.
Ngiyibona ngathi mina ukukhuluma ukwenza uzwi weZimbabwe isiphangiphanga abalaso lesifiso abalaso abantu bakhanya befuna sibe ukubhalisa. Ngibona ngathi nxa iqhiphenja imitshina leyana ingaba khona emawadini sibili awuzwi weZimbabwe ngoba kwakhathesi kusezimisele ukuthi kakube le voters roll entsha ukwenzela ukuthi bavote bakhiphe umbuso lo obuqile obuhlwangu bawukhiphe.
Kodwa sesike sezwa ingxaki eziningi ezibalisa isiphala sokugcina konke lokhu ababe bekuthethe abakuthi ngesilungu yiseva kungekho khona lokhu sokule mbuzo abantu sebebuza ukuthi akusoze kubangele na ukuthi kube lokuqilibezela.
Right, abantu bangaze beqhuka ukuthi benxa wakugicwa lishoka wazibona ishoka selingathi liphakamya uyabusithe iqondo wena. Indaba yamaseva nxa umama uMakhara weqinise sithi amaseva alungiswa yi-UNDP yona la maseva esasiwasebenza ku-Cobalt ngisacabanga mina nxa kuyimitshina yakhona eyayise-Cobalt umtshina vele ohamba kahle nje elongezi likwanisa ukuthi ibile abantu ababona abakwanisa ukungena bagcina imitshina yakhona bebona ukuthi iy'nombolo zakhona zibhaye yibo esasikwenza phela e-Cobalt. Mina ngokwami ngangilala phakathi endlini yakhona labantu bezala uPF labanye be-M D C T sikhangele imitshina yakhona so singasebenzisa i-system yakhona nale sibe silunguza emtshineni wakhona angikhole i-voters roll yakhona ukuthi ibuzi bayibhidize bayiphamanise kungaba zima.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izulu lisewule kuyona le iviki endaweni eziningi zelizwe. Endulo izulu lakuqala imbolisa amahlanga yayingathathwa njengokuqala kokulima. Kodwa lezi nsuku ngenxa yokuguquka komkhathi izulu lingathonta nje kancane kuba lihle likhale. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi sesifikile na isikhathi sokulima.
Hayi izulu angithi yazo ukuthi njengabalimi sithalisolwa lingaze libuye nini lingaze belinengi nxa likhona kuyabongeka kodwa kulabo abafuna ukulima into esingabaxwayisa ukuthi izulu elibuya kathesi liqonde ukuthi libasize ukubolisa amahlanga njalo lokuthi umhlabathi uthambe wenzela ukuthi laba abalezinto zokusebenza bangahle baqala ukuthi balime bese belinde izulu elizayo ngabo November, December, kube yilona lokuhlanyela. Lele lakathesi njengelokusiza ukuthi libolise amahlanga njalo lokuthi abantu beqalise ukulima bephendule umhlaba.
Ikhona yini inhlanyelo mele idingwe ngabalimi ngesikhathi sokuqala esingathi thina isikhathi sokuphela kweminyaka singakafiki ukwenzela ukuthi bathole isivuno?
Into ekhona Chris ukuthi umlimi o-serious ngendaba zokulima izulu nxa selisewule ngalindlela liyamkhumbuza ukuthi ngalesi sikhathi kufanele ukuthi nga inhlanyelo useyithengile njalo abo fertilizer lani nxa bengakabi khona kobo farmers corp useba odile ngoba ngesikhathi wonke umuntu esephume sebopha inkabi ngabo November December iyabe isidura inhlanyelo and izabe isisilela futhi so laba abalimi abathanda ukuzilungiselela yisona lesi sikhathi sokuthi baqala ukuthenga inhlanyelo labo fertilize ukwenzela ukuthi izulu lithi selifika seliqinisa lapha yonke into ayidingayo umuntu abeselayo.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese South Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa
mshweshwe
lamela nampa bavubembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhla sixoxa ngokufuywa kwembuzi. Silomqondisi wenhlanganiso iye Shalom Trust umnumzana Angliston Spanda. Inhlanganiso le iphathisa abalimi ngolwazi kanye langemali yokufuya imbuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Spanda.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Akusichazisele ngohlelo lwenu lolu.
Uhlelo lolu lwaqala ngomnyaka ka-2013. Inyama yembuzi iyafunakala kakhulu emazweni amaningi anjengabo-Middle East, amazwe anjengabo-Saudi Arabia namazwe anjalo. So esikwenzayo kuthiwa ukudevelopha esithi i-supply side capacity esifundisa khona abalimi ukuthi banelise ukufuya imbuzi, zanelise ukufika kuzinga elithiwa international standard ngendlela efunwa yini umsambo wesithengisela khona imbuzi. Basibafundisi nje kuphela, sibafundisa sifinde sibabuleke izimali ngemva kokubafundisa futhi nokuthi imali ibanjwa njani.
Liluqhubela ngapho uhlelo lolo?
Okwamanje seluqhubela koBulawayo, sikhangele ukuthi sehle siyefika endaweni ezinjengaboGwanda, uBaytrich, kanti njalo sikhangele ukuthi sizaqhubeka siyefika kubomasingo nakwezindawo ngoba luhlelo lelizwe lonke.
Umlimi alubana lithe la mfundisa labona ukuthi hhayi uyabamba mpela selalo ulwazi, sedinga imali limboleka malini?
Kuya ngokuthi umuntu yena ufuna engakanani, bese sibonisana ukuthi anganelisa yena ukuyibhadala noma anganelisi. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi umuntu kaqalise ngemali encane, angangiqalisi ibhizinisi ngesikweledi esikhulu.
Esikhathini esiningi isibanda imbuzi abantu bayibona nje njengesitshebo ngesikhathi sekhisimusi ikakhulu. Sebefike kuzinga lelana na elokuthi bayikhangele njengesifuyo esingakulethela inzuzo.
Yikho kanye esikwenzayo, abantu abaningi lamanje bebekhuluma ezifundweni esizenzayo ukuthi mina bembona ngembuzi into nje yesitshebo sekhisimusi, bengingananzeleli ukuthi yimali. So esikwenzayo, siyabathatha sibahambise kumaplaza abelungu esinabo abangani bethu esisebenza nabo kulolu hlelo abasincedisayo, abanjengabo-Chris Grant, abanjengabo-Grills. Sebabonisa abalimi bakithi abansundu ukuthi uyanelisa ukwenza imali eningi kakhulu ngembuzi engxenye ibe ningi ubhode umuntu wenkomo, ngoba kangithi mina umuntu amithole lenkomo uma lingazalwa namhlanje lizalwe lembuzi la izalwe namhlanje, ithole lenkomo uma uzoze lithengisa ngemva kweminyaka emithathu imbuzi yabe isizele yaphinda, ngoba imbuzi izala kabili ngomnyaka. Kwesi sikhathi uma uyigcina kahle izala amaphahla kumbe ama-triplets, uzathola ukuthi khathesi kule mbuzi eke yathengiswa eHarare Showgrounds inkomo eyi-1 nge-$2,300 futhi uma uyithenga ngale South Africa impongo yathenga impongo ngama-R40,000.
Ukhuluma ngempongo, impongo iyadliwa yini Spanda kumbe abantu bayabe bethengela amazinyane?
Hayi, impongo ligolide Nkomo. Impongo esikhuluma ngazo, sikhuluma ngempongo esithi zina ngama-pedigree ezokuthi zitshintshe umhlobo womlimi esibayeni. So siyaletha impongo ezithiwa ngamabhuwa ukuze iimbuzi zakho ozifuyayo zikunike imali, zikhule masinya, zikunike imali engcono. So ke impongo kini kangimani le mpongo yebhuwa kumbe eKalahari kangiyidli, ngizaze ngiyithengise emva kwesikhathi eside ngoba yiyo ezaba ngubaba lapha esibayeni idabule umhlobo omutsha wembuzi ezingcono ezizanginikeza imali engcono. Kanti-ke kodwa impongo iyadliwa, impongo yenyama, impongo yemali.
Impongo iyanuka Spanda, idliwa njani? Uqala ngaphi? Kudliwa intondolo ma?
Impongo abantu uma ukwazi ukuyibulala impongo, inyama yakhona uma ukwazi ukuyibulala uyayibulala nje inganuki. Inkinga yokuthi abantu abakwazi ukuthi ibulawa njani, bayayekela isikhathi beyibulala phana ezichamele inyama yakhona ibisinuka. Thina sikhulele emakhaya besizisinza impongo siyidla, inyama yakhona inganuki, kusiya ngokuthi uyakwazi yini ukuyibulala.
Hayi, lami ngikhulele emakhaya kodwa besingazidli impongo kodwa hayi, siyabonga baba uSpanda, bekukuhle ukuba lawe kuhle. ngehlelo
hayi siyabonga nkomo sithemba ukuthi abalaleli ikakhulu abemhlukulweni wakithi emathebeleleni bazeza ngokuningi kulolu hlelo ngoba sikhangela ukuba labalimi abangu-1000 abazaye besinikeza imbuzi ezingu-30 ngemva kwe-3 months ukuze sihambise imbuzi ezingu-30,000 kwemakethe every 3 months sithuthukiselini ilizwe lakithi selenuke sikhala ngama-bond note
eyodwa lithengisa malini
sizarana into ethiwa yi-online goat auction so kasina prize sebe siya ngokuthi ufuna imbuzi bazizimisele bona ukuthi bathenge ngemalini sicalisela nge-minimum price $3.70 per kg
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungami Linkomo
Hayi sibongile Ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le People's Democratic Party iPDP umnumzana Edwin Dlovu ngodaba lokubunjwa kwamakomiti awumanyano weMDC Alliance kobulawayo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu.
Ya, ungasitshela ngendaba yamakomiti la abunjiweyo ukuthi kuhamba njani?
Ye, iMDC Alliance kobulawayo province ihlale phansi ke ngolwesibili kwavunyelwana ukuthi akwenziwe amakomiti njengoba sesikhangeleyo ukuthi ukhetho soluseduze. Amakomiti ke azagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity lawo ma committee ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance azabe sebenzelana ndawonye hlangene wakhethwa ke abantu ke abazasebenza ke bekuyena lawo ma committee ke goqela amabandla wonke nalawa ku alliance sikhangele kakhulu ke ukuthi abe mobilizing kube yibo ke abazabe bechasisa kwenzakalayo imhlelo ezikhona eze alliance kulungiselelwa ke ukhetho bese kusitha information sikhangelele ukuthi labo kube yibo abakhipha imibiko yonke ngokwenzakala ke ku-alliance kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe bathole ithemba ukuthi ke abezombangazwe bayahlangana basebenzelana ndawonye ukuthi kukhetho oluzayo ke iZANU-PF ingabi lamathuba ke okuriga idliwe ke iphume ke embusweni kungene ke i-alliance
manje udaba oluke lwakhathaza olwezikhundla ukubana ngapi amabandla azancintisa izigaba ziphi seluphelile yini lolu daba selaluqeda
lolu daba lokuthi ama-constituencies ngubani iliphi ibandla ke lizakhontesta kazange kube ludaba oluhluphayo udaba obeluhlupha ngolwabantu ke ababelembono ethiyeneyo okokuthi i-alliance bathi kabayifuni bafuna ukuzimela bodwa izinto bezihlupha lokho kwamasithi hhayi kakulahlupho lokho nje kuqhubekela phambili kulungiswa kukhulunyiswana ukuthi leli bandla lizakhontesta lapho lapha into engahlophiyo amabandla avumelana ngoba linto sinanzelela ukuthi sitheka isiyo yethu ngabantwana beZimbabwe abahluphekayo abafuna ukuthi iZANU-PF iphume embusweni yikho-ke asilandawa-ke kangako ukuthi ibandla leli lizathola amasithi amangaki kakuqakathekanga kwamanje
kahle kahle khona kuzasebenza njani ukuthi nxa asithi linqobile njenge-alliance amalunga azakhethwa njani esingathi thina amalunga edale labaphathintambo okhabhinethi lokunye okunjalo kuzakhethwa njani
kuzakhethwa proportionally to amasithi ke ichibandla elizabe linayo yindlela yokuqala leyo indlela yesibili ikukhangela icapacity yomuntu ukuthi kambe lo muntu uzenelisa yini lo msebenzi kodwa kuzenziwa ukukhulunyiswana amaprincipali kumbe ngithi abakhokheli bamabandla yena lawo wayisikhombisa ke akhona-ke kwi-MDC Alliance kuza kokhulunyiswana kukhangela ukuthi kambe lo angalethani kuhulumende lo angalethani bese kufakwa-ke ngokunjalo njalo kukhangelelwa-ke ukuthi-ke lowo muntu unqobile yini njalo ngoba-ke kaphese kudingakala-ke ukuthi umuntu abe lilunga lephalamende angakabi-ke ngumphathi ntambo um lokho-ke hhayi sikubona ngani yinto ezasebenzeka ezabaea ngoba abantwana bezi baphuse bekhathele ngombuso ezanu p f bade asabasawufuna yikho-ke sivumelene ukuthi hhayi sesisebenzelaa ukuthi lelibandla likhokhelwa ngobani lowumenjani sihlanganeni sibambane sincedisa abantu bezimbabwe.
Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli lihlale kahle, kodwa-ke ngithanda ukulithembisa ukuthi njengamabandla aphikisayo ezimbabwe sifuna ukuthi 2018 singene sibambene izanup f iphume embusweni njalo linanzeleli abangazama ukuthi kabafuni-ke i-alliance abafuni ukusebenza labanye ikunanzelela ukuthi ngabantu abazabe besebenza lebandla lezanup f yikho-ke hhayi siyalithembisa siyakwazi ukuthi selikhathele ngombuso wezanu sizakuncedisana-ke ngokuthi sibambane lathi amabandla aphikisayo. Siyabonga.
Hhayi lathi siyabonga. Alo-ke bekungumnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lokuswelakala kwemali lokuthi luphatha njani abathengisa ezitaladini. Sixoxa nonkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Uhlupho lwemali sesisikhathazele kakhulu, solubisele njalo ibhizinisi zethu phansi ngoba siyananzelela ukuthi abantu kabala la mali emabhenki kakula mali sokusebenza yona i-plastic money lokhu kuswayipha lama-ecopash. So i-customer ingabuya ifuna ukuthenga singayiyenzela i-ecopash umbeniswayiphi, thina kuba nzima kithi ukuthi sibambe leyo cash yokuthi sigcine siyahoda. So kuluhlupho kakhulu kithi.
Manje nxa umuntu ebuye layo imali ye-plastic leyo liyenza njani?
Umuntu uyabuya efuna ukuthenga sisi ele plastic money yakhe efuna ukuswayipha ele card maybe sithi ngele CBZ ele Steward Bank elangaphi. Thina njengabathengisi kasinayo le mtshina yokuthi bemuyenelise ukuswayipha. So ngolunye uhlupho olukhona kakhulu olugcina lisenza ama-customer esibalekile. Kube sokuthi laba bama-ecopash siyabe sizasebenzisa amafoni ethu umuntu eyihlulele imali efonini yami, kodwa ngiza kwehluleka njalo futhi nokuthi ngiyikhuphe leyo mali yokuthi ngiyigcine ngiseyahoda. Ufinde ukuthi imali yona leyo sengizagcina maybe ngingena kubo-chopisi ngithenga kuphela i-grocery and ngingela la mali enzayiphiwa ezandleni othi cash bank.
Ngezinye indlela lapho eliwoda khona abathathi imali le yabo i-ecopash le plastic.
Kade siwoda khona kabathathi ngoba siyananzelela njalo futhi ukuthi imali yethu anje sisasebenzisa ibhondi. So nxa ngingaba layo efonini yami kuyibhondi noma ngaze ngichapha ilizwe ngiye e-South Africa kumbeni ngiye eBotswana, imali leyo vele kayisebenzi. Ngingathatha futhi ukuthi siwode khonapha koBulawayo kumbeni eHarare sisebenzisa ama-ecopash. Ezinye izitolo ziyala vele zithi ngoba singasebenzisa ama ipokethi kumbeni kuthiwa ipoko nokubona kabayenelisa ukuthi labo bewoda emazweni akhathana nayo yona le eyarisiswa iphiwei
uwodwa liyana esefonini liyayimukela ikokeshi
umuntu engafaka efonini yami angilahlupho layo ngiyayithatha ngiyayamukela kodwa kuzaba nzima ukuthi ngiwode ngayo kuleyi viki uphele i-network yakhona ilokhu isiwa okuthi yathatha about 2 to 3 hours lokhu sesidolo zama ukuthi ukheshe kumbeni uthenge ngayo
bakhona abalokhu bethenga ngemali njalo baningi okunganani
abathenga ngemali bazihlekanyana nje bayabalwa ayisibo bantu abaningi kakhulu njalo labona laba ababethenga ngemali yangkhona enxa babe bethenga ngebhondi uzwe futhi esekhala into yakuyithengisa ngokuthi maybe uyithengisa umbene nge-$20 umbene nge-$2 uzwe umuntu ekhala ethi ngibe dollar 50 eyinye 50 cents ngokuthi ngikade sutshoko amabhizinisi yethu ayawa sizu ngoba vele imali leyi kayisekho mlandi kithi kasiyithandi vele njalo siyakhuthaza ngawo uhulumende uyakubona ekulungisise iphenduke imali ezayeza sigodisa sonke ukuthi senelise ukuthi siyibambe njalo ize khona ibe available kuma-market
angabe khona yini amacebo okuthi likhulumisane nohulumende ngalolu daba
njenge-BZTA sike sazama ukuthi sikhulumisane naye ubaba uMankunja esaqalisa ukubisa ibhondi lakhe kodwa kwehlula ngoba vele kazange siphendule lokuthi ufuna ukusibona njenge-informal sector so kuba nzima vele ukuthi singaqondana laye njani sikhulumisane laye noma sizama nje ukuthi sibhalele noma ngama-petitions noma sizama ukuthi sibhale ngani uhulumende wethu vele ukhanya kasiboni kasinaki sesizamile sikulu ukuba lama-platform athize esingathi siyambiza ukuthi ebuye kuncedisana lathi ukuthi esimbonise ukuthi leyo mali ayifakayo le plastic money leyekhona kunje thina bamabhizinisi kakuphi ihambeli kuhle kodwa hhayi kakuphumelele
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Debra Mokasa isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha linami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle.
Hati bra tieni nayo mukomboni Krisji vene baska baska Fury Kanya halipo pamamba
ndiwe Amake Junior ingoma ka Chris G featuring Toddler isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje kulungiselelwa umhlangano weNational Conference webandla lezano PFA Gwanda okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza uzalwa kukamongameli Mgabe kulelo dolobho Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngo Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.